Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 5 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza, kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo.
Ebesetshintshe i-gold coin yona leyo uze azuze imali ayenelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizawe lithenga ezitolo.
Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere ukhweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo.
Le njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobo babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobo ubulembu lobo babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamuyi umnumzana Joshua Nkomo lebandla le-PF Zapu, lamhlanje sixoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkwananzi.
Mina ngokubona kwami i-Unitar Court eka-1987 yayiyisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli bezabo. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphini.
Kulaba sakhulayo abane ababhubhileyo edede ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide ama gold coins isizaqala ukusebenza mhla ziku 25 kuyona le inyanga, kodwa imali ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Leli linyathelo elathathwa ngumphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube njengeminye yemizamo yokuqeda udubo lokungahambi kuhle kwezomnotho welizwe. Imali le ezakuba ikuhlobo lwamatshe ama-coins izasetshenziswa njengendlela yokugcina imali nje kuphela. Sixoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe ukuthi kahle kahle imali le izasebenza njani.
Ngokubona kwami ama-gold coins azasebenza njengama kuthiwa ngama treasury bills. Awuthi nxa ufuna ukuthi ugcine imali okwesikhatshana, kungaba ngumnyaka owodwa kumbe iminyaka emithathu kumbe iminyaka emihlanu, uyathenga ongama gold coins lokho. Bese uwagcina for isikhatshana lesiyana ofuna ukuthi uwagcine engxenye yi-one year kumbe i-three years kumbe i-five years. Isikhathi sesifika usubuyisa sela igold leliyana bese bekunika imali yakho ivalue isemvalue owawuyigcinile. Yikho okumele ama-coins asebenze ngendlela yona leyo. Kodwa udubo engilalo yokuthi nxa ungathenga usebenzisa iZimbabwean dollar, ngokuhamba kwe-rate nxa ungagcina igold leli okwemnyaka owodwa, kungenzakala na ukuthi uthole imali yakho ilokhe isile value owathenga ngayo ama-gold coins lawana. Lokho akukacaci.
Manje ungasitshela ukuthi ama-gold coins wona la ayasebenza njani? Asithi umuntu ufuna ukuthenga esitolo, ayasebenza njalo yini?
Angiboni ama-coins lawa esebenza ezitolo. Ngibona njengani umuntu uyebe ezigcinele engxenye endlini kumbe ebhanga ukuze ukuthi nxa isikhathi sesifikile esokuthi usefuna ukuthi asebenzise imali athenga ngayo, usephenduke ebhenki umuntu ebesetshintshe i-gold coin yona leyo uze azuze imali ayenelisa ukuthi athenge ngayo. Angiboni ukuthi i-gold coin lizabe lithenga ezitolo.
Njengoba kuthiwa umuntu engathenga igolide lonaleli uyaphiwa i-certificate, kutsho ukuthi ngokubona kwakho kuzaba nzima yini ukuthi abantu balithenge leli golide ama-coins onala njalo lokuthi bayathengiselani?
Ukuthenga ngibona njenganokuzaba lula sibili njengoba uhulumende edinga imali, kodwa ukulithengisa ikakhulu nxa ule certificate kuzaba nzima. Kodwa uyakwazi ukuthi abantu bayadinga indlela ezokuthi bathengiselane. So kumele sibe le ndlela sibili ezabona ukuthi abantu abathengiselani leli golide njalo akabalithengi ukuze balithengise njalo ngemali ephezulu. So nginethembele ukuthi lizabe ngendlela eyokuthi abantu bayakwanisa ukuthi balithenge, kodwa ukuthi liyabe lingasebenzi, ukuthi even umuntu engafuna ukuthi alithengise liyabe lingasebenzi.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho yelizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere ukweze emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsayi ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe ebhunyumunyu elejaha elithetheyo. UKutsayi ngesonto wayethe uzaphanyeka ebulenjini bokuxhumana iTwitter imfanekiso le ngoba efuna ukutshengisa ukuthi uMahere ugcwele inkohlakalo ngokuthandana lamadoda abanikazi. Kodwa izolo uKutsayi uthe usemile ukwethula imfanekiso le ngoba encengwe ngomunye oyazana laye lo Mahere ukuthi engayiphanyeki ebulenjini. Kodwa abalandeli bebandla le-CCC bathi bayasekela uMahere ngoba engathathwanga njalo elelungelo lokuthandana laloba ngubani. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Msakazi, mina ukwethuselana lokhu ngokuthi abantu bayithuselane ngokuthi bazofakana imfanekiso yabo benqune ebulenjini, ngikubona kuyinto eyibuntwana kakhulu engikhangelela ukuthi ngabe yenziwa ngabantwana, ingenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona ukuthi abantu bathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo, ngendlela egwenxa, kulokuthi abantu bathathe lobu ubulembu lobu babusebenzise ukuthi kwakhiwe isizwe kwabantu bakhane, base bebuthatha bebusebenzise ukuthi bayethuselane besabisane. Umuntu sezaphila nzima ukuthi bani uzofaka umfanekiso wami ebulenjini. Lokho ngikubona nje kuyinto eyibuntwana okokuqala kimi, ngikubona kuyibuntwana kakhulu, into engikhangelela ukuthi yenziwe ngabantwana engayenziwa ngabantu abakhulileyo. Njalo ngibona abantu besebenzisa ubulembu lobu ngendlela engayisiyo. Bokungani abantu bazathatha ubulembu lobu babusebenzise ngendlela engayisiyo? Ziningi indlela ezinhle esingaziyenza singabantu sisebenzisa lokhu okuyizinto kwenkundla zokuxhumana. Ziningi izinto esingaziyenza, kodwa lokho ukuthi abantu bayethuselane base ukuthi umuntu sezaphila nzima ngoba uzubani ulezithombe zakhe, umuntu enqunu siza sabe ukuthi ayi noma ngayenza ukuthi ubani uzafaka izithombe zami enkundleni zokuxhumana, kuyinto embi kakhulu. Ngikubona kuyibuntwana, kuyikungakhuli, lokuyikusebenzisa ubulembu ngendlela engayisiyo.
Manje ngokubona kwakho lolu daba ludaba olusetshenziswa ukuhlukuluza omama kuphela yini, kumbe labo baba labo bangayethuselwa ukuthi kuzahazwa imfanekiso yabo labo kubahlukuluza ngendlela efanayo na?
Msakazi, ubuhambaze komuntu wesifazana kuvele nje nxa sikubhekile khona singakuthi sathi sikuthi kuyesabisa, kuyinto eyimfihlo kakhulu nxa sesikuthi sikuqathaniselwe komuntu wesilisa. Kodwa siyakubona ukuthi abantu abangomama yibo abahlukunyezwa kakhulu ngokuthi bebesethuselwa ngokuthi kuzaphanyekwa imfanekiso yabo ebulenjini. Yibo abahlukunyezwa kakhulu, kusenziwa khona lokuthi ukubonakala komuntu ongumama ehambaze kuyinto esabisayo esintwini, kuyinto nje umzimba womuntu ongumama uyimfihlo enkulu kakhulu. Omama yibo esibabona impela behlukumezeka lapha kuleyo nto yezithombe lezo kumele abantu abayethuselana ngazo. Yebo, kungenzeka ukuthi labo baba labo bayethuselwa, mhlawumbe besethuselwa ngomama ukuthi hayi ngizophanyeka isithombe sakho ebulenjini. Kodwa omama bahlukumezeka nje ngoba kuvele ukuhambaze komuntu wesifazane khona kuyesabisa, kuyahloniphisa kakhulu. So nxa uzathi uzwe ukuthi hayi umuntu wesifazane usephanyekelwe isithombe ebulenjini, kukhona kulihlazo yikho nje besetshenziswa ukuthi bebe besethuselwe mama ngoba kuyazakala ukuthi ubuze babo buyahloniphisa kakhulu.
Lo ke ngunkosazana Victress Mathuthu umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamuyi umnumzana Joshua Nkomo lebandla lePF Zapu lamuhla sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi mpela ibandla leZapu lathengisa isizwe sikamthwakazi.
Mina ngokubona kwami iUnitar Court eka-1987 yayisilobelwano sobuthengisi obenziwa yibukhokheli bezaphu. Angifuni ukushaya inja ngifihle umphini kule ndaba, ngisenge ngaphumela egcekeni. Akukho umuntu okuthanda buzayo ukuthi ngicabangani ngezinto ezinjengalezi. Abantu bezaphu ngo-1987 bathengisa ngomthwakazi. Waye ngisitsho kanjalo ngemva kokuba sekwacaca kwaphumela obala ukuthi ilizwe lihlukaniswe kabili ngendlela owavotwa ngayo ngo-1980 nango-1985. Uma kwakusasekhona ukuthanda kuzokuthile ezingqondweni zabakhokheli abanjengabo Joshua Nkomo nabanye ababekhokheli badlalezayo, kwakumele kuphele ngaleso sikhathi ngoba ngaphezu kokuvota okwabonakala ukuthi izwe liqunywe kabili ngokwemihlobo nangokolimi, kwakhitshwa umbhuqazwe owaqonda ngqo kuphela kulabo ababengakhuluma isiShona ababetholakala emhlubulweni obizwa kuthiwa yiMatabeleland neMidlands ngamafitshane imthwakazi. Uma lokhu kwakungaba bonisanga kwacaca ukuthi sekuliwa ngobuhlobo njalo leli lizwe lihlukane phakathi ngokobuhlobo nangokobuzwe, kuyabe kukhomba ukuthi ubukhokheli ba laba bantu babungelayo inhlakanipho. Sasingabazwela kusiyafika kubo Lancaster mhlawumbe noma babe becetshiswa ngoba bukhayisa ukuthi ilizwe leli livele lihlukane kabili bangakulaleli bephulela izikhuni endlebeni. Singabazwela lapho ngoba babevele bephume bona besiyalwela iZimbabwe yonke, kwase kubenza baphoqe ukuthi bame ngalokho kuze kuyofika ekuphetheni ngo-1980 kungenwa ekhethweni. Kodwa ngemva kwalokho kwase kubacacela ukuthi izinto zimi ngalophu hlobo. Kungakho-ke ngemva kokubhuqwa kwabantu besiNdebeleni ngumbhuqazi weGugraund, uma sekuyiwa hlalwa etafuleni kulotshelwana izivumelwano, kwase kumele ukuthi ubaba uNkomo nabakhokheli bezaphu bagodle iMathebeleni ngoba yiyo eyayibenza bafunwe yizani ukuthi kubuyiswane kubuye kube lokuthula elizweni, ngoba ukuthula lokhana okwakungekho kwakudalwa yikuthi isizwe sikamthwakazi sase siphume samegcekeni kwacaca ukuthi asiyo ngxenye yeZimbabwe. Uma kwase kumele kube khona ukubuyisana, kwase kumele ukuthi kube khona ama-terms and conditions, izinto engingazibiza ngithi mina ngesintu, kwase kumele kube khona izimiso lemicingelo ethile eyayimele ibekwe ngabakhokheli bezaphu ukuthi singakaze sibuyelelane noma nisibulale nasenza lokhu nalokhu, kodwa sizofuna kube nalokhu 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 okuzokwenza ukuthi le nto ingabuyiphinde yenzakale. Futhi lokusalela emva kwezengqubekela phambili le ntuthuko okwenziwe iminyaka ecishe ibe lithumi kusenziwa ngumbhuqazwe kuzolingiswa ngayiphi indlela? Ubukhokheli bezaphu zange bakubeka lokho etafuleni, bangena nje bucimezele bona sebusibhekela izikhundla, baphiwa lezo zikhundla badla bahlala baze bafela kuzo. Nanamhlanje ubaba uNkomo uliqhawe lezano, yikho ubona nesithombe sakhe sibekwe phakathi kwenziki yedolobho lakoBulawayo. Asibekelwa ngokuthi uyabukwa uyanconywa ngobukhokheli bakhe lobuhlakani bakhe lokulwa akwenza empini yokuletha uzibuse. Hayi, kuhlekwa umthwakazi ukuthi lo muntu wenu elalicabanga ukuthi umkhokheli samgoqa samenza umatholwane wethu, yikho simbeka la, sifuna nani nonke nifane naye libe ngomatholwane bethu lisilalele kuwo konke sizolitshela khona, kuze kuthi nanxa ningcwatshwa silithathe silibeke ezibuyeni zethu siligcine lapho namathambeno. Yikho lokho okwenziwa ngubaba uNkomo.
Manje ngokubona kwakho kwakumele enzeni umnumzana Nkomo ngesikhathi abantu beZimbabwe bebulawa ngeGugraund?
ngesikhathi abantu basemathebeleni abantu bakamthwakazi bebhuqwa iGugraund kulutshwana engakwenza ubaba unkomo ngaphandle ukuthi ahlabe umkhosi ahlabele umhlaba wonke uzwe ukuthi kwenzakalani engicabanga ukuthi wazama umntakamahadebe wazama mpela wawuhlaba yena umkhosi kodwa-ke izindlebe zalabo okwakumele balalele bezingcinwe ngengcino ye-Cold War labo ababekwazi ukuthi kwenzakalani abanjengabamazwe wasebhilithani neMelika bathula ngabomi bekwazi ukuthi kwenzekani ngoba babengafuni ukuthi kubonakale ukuthi umuntu wabo obusayo uRobert Mugabe usesenza izinto ezenyanyekayo so bathula-ke ngabomi ngoba futhi bevele besasenezilonda zalokho okwakwenziwe izaphu nezipra ngesikhathi sempi kwisizindizamtshina ezasakazeka phansi zaphahlazeka zabulala abantu abaningi kakhulu abamhlophe inxeba lelo lalingakapholi ngikholwa namanje alikapholi kanti nakhona ukuthi
Hello ke ngumnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungulayo zombusazwe sizaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo lomnumzana Mkhwananzi kusasa sihlaziya ke indaba kamnumzana Joshua Nkomo Kulabasakhulayo abathathu ababhubhileyo edethe ngemva kokulala besotha umlilo wamalahle. Isikhulumeli samapholisa eMatabeleland North u-Inspector Glory Banda utshele intatheli zindaba ukuthi abathathu laba uShon Chinemushonga oleminyaka yokuzalwa engu-18, uNyasha Tore oleminyaka engu-19, lo Witness Ashley obeleminyaka yokuzalwa engu-22. Bebesemiyambo safaris ngeviki edluleyo lapho abazivalele etendeni belembawula yamalahla bavuka bebhubhile. Sixoxe lo kansila walumango umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Imbawula leyi kukhanya umoya bayuphefumula wasukusele ayibizwa lesingizi ukuthi i-carbon monoxide. So obusuku bonke bewothi imbawula leyi. Ekuseni omkhulu wabo wabafundi kade bebafundisa izifundo zeguide wavuka wazama ukubavusa ememeza wathola kungela muntu ophendulayo kumbe kutshengisa ukuthi kulabantu ngathi basalele wathi evula wabona hhayi ukukhangeleka kwabo kukhanya ukuthi akula umuntu owenza imovement yokuphefumula. Wathi efika eduzane la wathi naye wona wathi hayi kanye ngathi bayesebefile kokugijima esiyobiza umkhiwa umnikazi wamabhiza wona lo nguye wawuya sebona ukuthi abantu laba kade sebefile babiza udokotela oseduzane edithe silamadokotela amabili so amadokotela lawa wathi ngokuzwa umkhiko lo bagijimela khonaphana babuya lamapholisa abakwanisa ukubona ukuthi abantu laba kade sebefile.
Manje zona iziphathamandla zithini ngakhona lokhu kukhona yini abafuna ukuthi bakuqonqosele uZulu?
Isiphathamandla ziyakuthaza uZulu wonke ukuthi bengalali ve wothi imbawula iveni siyakwazi ukuthi kuyaqanda isikhathi sona lesi sekaJuni but bayakuthaza abantu ukuthi bengangeni le mbawula ezindlini belale bewothi imbawula obusuku. Bayakuthaza njalo ukuthi nxa sebelala bekuphi imbawula zangkhona lezi phandle kumbe behle belahle lamalahle angkhona kuyabangela ukulahlekelwa le mpilo singakhangela abafana laba yiwo abafana asesibatsha kakhulu ukuthi siyakhangelela okuningi kubantu bale minyaka enjengaleyo ukuthi kusasa yethu. Manje nxa sesilahlekelwa la bantu bale minyaka ephansi kangaka shuwa kusizi kakhulu kuyasikhathaza njengenkokheli zezigaba mabhathi hhayi kuyazwakala inkuthazo yeziphathamandla ukuthi abantu bengalali le mbawula ezindlini.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Victoria Falls. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le News Daily lodaba lokuthi umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube walile ukuya kwethulela idalela eParliamente isivumelwano esasayinwa la babe ngabalimi abamhlophe. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wazisa ukuthi uza kupha abalimi laba imali edlula amabhiliyoni amathathu, 3.5 billion. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefake ilanga lomhla ka-27 wenyanga ezayo ukuthi kwenziwe ukhetho lwe-by-election esigabeni seGogwe kaBuyuni. Lesi sikhundla savuleka ngemva kokubhubha kukamnumzana Leonard Chikomba webandla lezanu PF. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngameli Nkomo Chris Gandhi hawuba twakeli bale phela le yami audio bantu abantu beyizwe kumbe ngikhuluma kubi angazi hayi mina bengifuna ukukhuluma ngo Minister of Finance le Mangutsha ukuthi kati mets bazazi sibili kahle kahle amnambonti bazazi bavumela kanjani ukuthi ama school fees ibhadale ngemali elingana le emeli nxa leyo mali ingavunyelwa mbona ngani izadlula ipay ka teacher hayi mets ziyabaphika la madoda la hayi hayi mets ziyabaphika phiki yani. Wayi bengananzeleli kanti ukuthi kumele bebalansise le pay yababalisi bese sokusenza ukuthi ke kusokuhambelana ke la pay ngapha kuma school fees. Umbalisi manje uzakwazi ukufundisa abantu bakhe. Hayi asazi.
Yabingelela Studio 7 abalaleli labalandeli okhulumayo uMachisa eKhes engililungu leMRP. Ngicela ukuphawula amaqondana lamalungu amalunga awephathi yethu yakomthwakazi asebe influenceni ukuthi bakholwe ukuthi uNkomo wathengisa ilizwe. Leli gama leli alikho mnandi ukuthi kukhulume kanjalo umuntu owabuya lelizwe. Akakho umuntu angenamaphutha kodwa okuhle ayabe ekwenzile ma kukhanyela. Ngicabanga ukuthi uNkomo wenza izinto ezinhle kakhulu ukudlula amaphutha lawa angawenzi zanga ngabo owawenza ecabanga ukuthi wenza into right. Amalunga ethu awe MRP sesiphazama kakhulu ngoba sokubonakala ngathi uNkomo akulala uthola uhlo kwalenzayo. Bengicela bengilesicelo bafowethu sokuthi uma sikhuluma ngoNkomo asikhangele nokuhle okwakwenzayo. Kwesinye isikhathi singabe sikhuluma labantu abazelwe lizwe selibuyile abangakwaziyo ukuthi lingakabuyi kwakunjani sasithwele nzima. Kodwa uSmith wavuma ngekhanda akavunyiswanga izalo. Wavunyiswa izapho ekaNkomo. Inkomo esale iqinisa ikhanda ngisho noma ibizwe khona leLondon esale iqinisa ikhanda sithi sifuna umhlabathi. Smith waze wabona ukuthi vele ngisho noma esevumile ukhumbula ukuthi wathini ngoNkomo lomkhonto wesizwe ukuthi if I can get an army like Zipra and umkhonto wesizwe I can conquer Africa. Azange ethi if I can get an army like Zandla. No, wasebenza bafowethu uNkomo asikuvume ndoko. And singathi wathengisa ngoba phela umuntu othengisayo ngumuntu obenefithayo kukhona ukukuthengisa manje uNkomo wabenefitha ngani njalo wayebheke ukubenefitha ini uNkomo ngoba ngabe kuthiwa ayebhekele ukubenefitha desperately ngabe wabuyela egangeni ngemva kokundluza kwakhe ama-elections asikubhekeni okuhle bafowethu umdala wethu wasenzela khona. La mazwi akhe wajike wakhulumile lokuba yimbumba owayekufisa ngelizwe laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Linjani bantu bakustudio 7? Linjani lonke? Khona manje kulabantu abashumayela ivangeli lokuthi asibambana sibambana. Yazi futhi ukungazi kufana lokufa. Yazi ukungazi kufana lokufa. Khona manje abantu bakwaMthwakazi abazama ukuthi bazikhulule. Kuphuma umlayezo ukuthi abantu bakwaMthwakazi they must be found guilty noma bengekho guilty kumele ba found guilty bagwetshwe. Kodwa kulabantu ababulala abantu emini lasebusuku kababotshwa. Sebabona abantu abalandela i-CCC iZanu PF singaqamba nje ababotshwa kabenziwa lutho abahambi nokuya emajele kodwa ke ukuthi abantu abasukumela ukuthi bazibuse bathola uzibuse kuthiwa kumele bafound guilty bagwetshwe iminyaka nokubhadala izimali kodwa uze umuntu othi kasibambayo ubebambana kanjani nabantu abanjalo ubebambana kanjani linabathengisi siyalazi sisazolibona njengoba likhuluma kanje sisazolibona imithwakazi yabuya loba kanjani izoza kuphela
Salibonani, salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani ku Studio 7 njani. Hayi, khona kuliqiniso, liqiniso badala, kuliqiniso badala nje. Iphathe siphathe lilizwe yona inkinga nje, hayi. Umsebenzi efanele iwenze ngendlela eqondile, hayi, iyehluleka. Iyehluleka, yikho nje ubona abantu sokuze kufika manje ukuthi bebona ngezinye indlela, njalo le mbono yabantu ihluka. Kusuka kuye ngephathe ephethe umbuso, ayinakekela abantu. Ayikho nje into ekhona nje ibhekela nje izakhamizi zelizwe. Abantu bayahlupheka okubuhlungu kakhulu. I-government engakwazi ukugcina intandalo, akusiyona i-government le. Akusiyo nje i-government okufanele ihlale esihlalweni, ngoba i-government ifanele ikwazi ukuthi umntwana okuphakala abazali uyaphila, uyadla. Abantu abagogekile abangakwazi ukuzenzela ukuthi besebenze bethole imali, ifanele ibazi ukuthi ibabheke, ibakhangele ukuthi bayathola ukudla, bayathola zonke izinsiza ezifaneleyo, nabantu abadala. Kodwa-ke yona hhayi, eqinisweni badala singakhombana ngeminwe konke konke, kodwa khona okurongo i-government esiphathele umbuso. Kusho ukuthi ngamanye amagama asoma-quality leaders, asoma-quality leaders. Ngiqine mina mbona ukuthi iphutha lenzakala khona laphana-ke onkomo kuvotwa, kula kwenzakala khona iphutha lokuthi izane unike amandla okuphatha ilizwe, ngoba izana zengiyalwela umbuso waseZimbabwe ayinayo imbali. So ngicabanga ukuthi yikho okudala ukuthi ingabi kwazi ukuthi into eyalelwa izakhamizi zaseZimbabwe yini, laswa ingakwazi nokuthi ifanele yenzeni. Lo mbuso wayo nje akubonakali ukuthi yenzani. Iqiniso yilelo, ukuthi yenzana kubonakala. 42 years akunanto nje ebonakalayo ukuthi hhayi izani isiphathele ilizwe siyenze 1, 2, 3. Ihluleka lokumentena nje umgwaqo negodi. Ngiyabonga, ngithanda ukunaba kakhulu, kuningi kade ngisafisa ukukhuluma. Ngiyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu, angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Lo ngumsakazo we Studio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America ese Washington DC. Yabo!
Kwezemelika, kulabantu abayisithupha abafileyo edolobheni le-Illinois eChicago ngemva kokuba omunye osakhulayo obecatshe phezu kwesakhiwo ehaze inhlamvu zombhobho. Abafileyo bayingxenye yabantu kade bebuthene bethakazelela ilanga likazibuse welemelika ebelikhona izolo. Ujaha odubule abantu laba ubikwa ebalekile, kodwa amapholisa asegcwele indawana yonke emdinga muzi ngamuzi. Injongo yokubulala abantu laba ayekayazakali. Okwamanje ke isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende wazise izolo ukuthi imali yegolide, ama-gold coins, isizaqala ukusebenza kuyona le inyanga, kodwa imali lo le ayisoze isebenze ukuthenga ezitolo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere ukhweza emthethwandaba udaba lokuthi intatheli zindaba u-Edmund Kutsai ufuna ukuhaza ebulenjini imfanekiso yakhe enqunu elejaha elithetheyo. Kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kaMuyi lamhlanje ke Muyi uJoksha Joshua Nkomo besixoxa ke lo mnumzana George Mkwananzi esizaqhubeka silaye kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 lamhlanje ntambama.